con inkunzi yakho inkunzi uyisamatshe ngeke nimbambe moshune sudlalayo yakho inkunzi yakho inkunzi uyisamatshe ngeke nangibanda moshune sudlalayo yakho inkunzi bafana ngeke ningone moshune sudlalayo yakho inkunzi yakho inkunzi uyisamatshe ngeke ningibambe moshune sudlalayo Loshunu enkani lo ngere nangona Loshunu esudlalayo yitha mabubesi Loshunu enkani bafana ngere nangbamba Loshunu esudlalayo yitha mabubesi Yakho inkunzi bafana Ngomasikandi yitha mabubesi Kungamubungi yane luzithu yakho inkunzi uyisamatshe ngeke ningibambe loshunu esudlalayo
Ngoba ngikubona 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 ngoba ngikub